umuntu onjalo uyacharged nge contempt of parliament, uyabedelela iparliament, and kungafika lapho nxa usudelela iparliament, hayi uyagwetshwa yiyo futhi iparliament. So yikho okungenzakala. Angikwazi ke ukuthi benza njani, but ngangingekho. But yikho okungenzakala nxa umuntu engafuni ukuproducer i-information, uyacharged nge-contempt.
Lona udubo olukhanya luhlasele i-GMB ikakhulu ukusilela kwemali lokunye okunjalo, belilwazi na?
Well, mina njengomuntu ebengu cabinet, ngiyakwazi ukuthi i-GMB every week ucabinet kwakule mali ezibhadalwa i-GMB ukuthi i-GMB ibhadale ama-farmers abedilivele umumbu every week. And for the 5 years in the cabinet, that was happening. Ngaphuma de uthi kufuneka so much, ngabubithi uyabhadala every week, siyathi ngase sibone imali lokhu ingena kuphela ku-GMB. But engakaze ngubone mina, and ngakubuza futhi ku-cabinet ukuthi kanti indaba sihlala sifaka imali ku-GMB, u-GMB ithenge umumbu kumfama, i-GMB sale silomumbu, umumbu wakhona kwenzakalani ngawo? Ngoba asikaze sibe le mali ebuyayo bheki ku-government ukuthi hayi imali yalelesika yena ukuthi sibhadale umumbu kumafama, sabhadala nansi isibuyile sesithengisile umumbu lona kwabanye and so on. Umgodi ongalamkhawulo lapho kuhlala kungena khona imali. So mina ngile problem ngesenzo se-GMB, but iyakwazi ukuthi bakhona abanye abayisebenzisa i-GMB ngoba ngapha siyabhadalele government, ufama uyabhadala, and then bona behambe besiyathatha umumbu besiyazenzela into ezabo ezigayweni and so on, bengabhadali. I think ngisatsho futhi ukuthi kune corruption ku-GMB. Singazama ukucatha kumbe senze njani, but kule corruption ku-GMB, and that's why bethu bona bala mali. Ngiyamangala nxa bethi government ba-owa imali eyani